sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshana njani izulukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona ulamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 Nhlolanja 2018 ngo Chris Gande
lo ntungami linkomo
endabeni zethu lamhlanje
amakhombi lapho esesitshe khona ukukhatshana sokubangela ukuthi sina skip ezinye imali njalo ezothi sigade thina esingelazo so mbona ngani lokho uhulumeni lapho uphambanisile njalo kumele alungisise khonapho ngoba ukubhadela idola nxa nisuka esitungiza mphinde ngikhiphe enye i-30 cents hayi akuyenzi.
Uhulumende uphoselana inyoka ephilayo lekhansili yedolobho leHarare ngodaba lokwaliswa kwamakhombi ukungena edolobheni ethwele abantu.
But nxa ukhona as a public leader kusho ukuthi you are prone to public criticism. We need ukuthi lati umhlaba abantu bonke emhlabeni wonke especially lapha eZimbabwe sibe sikhangela sisibandawonye sikhangela ukuthi kanti isituation yethu singayilungisa kanjani kangakanani.
Abenhlanganiso yeAmnesty International baphawula ngokusemthethweni impumela yocwaningo lwesimo sokwephulwa kwamalungelo oluntu olwenziwe enyakenye emazweni omhlaba ogoqela eZimbabwe.
Kwenziwa umhlangano kobulawayo okuhlaziya ukuphathelane lesimo samabandla ezombusazwe aphikisayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Izakhamizi zeHarare bezizonde zikanunwabu namuhla ngenyathelo elithethwe yikhansili yaleli dolobho incedisana lohulumende elokwalisa ukungena kwamakhombi phakathi kwedolobho. Lokhu kubangele ukuthi izakhamizi eziningi zihambe ngenyawo zingena kumbe ziphuma edolobheni. Kubika uGibson Bebe.
Abamakhombi bebevele banikezwa umhla ka 21 Nhlolanja ukuthi baphume baphele phakathi kwedolobho leHarare bengasatholeli khona loba ukwehlisela khona izihambi. Yikho nje namhlanje bebengangeni besehlisela abantu kajana. Esinye sezihambi esisebenzisa lawo makhombi umnumzana Mduduzi Masuku ohlala eShitungwiza uthe noma bebefuna ukuthi inkinga ebiletha ngamakhombi iqedwe bebesithi izalungiswa ngendlela ebingasoze idinge ukuthi uZulu engezelele indleko yokungena edolobheni njengoba sebehlawuliswa ukugada amabhasi kahulumende.
Ukhitshwa kwamakhombi lokhu mbona ngani bekuyinto umuntu wonke ade eseyifuna kodwa esingavumelani lakho ukuthi nje amakhombi lapha esesitshiya khona kukhatshana sokubangela ukuthi thina sikhiphe ezinye imali njalo ezothi sigade thina esingelazo so mbona ngani lokho uhulumeni lapho uphambanisile njalo kumele alungisise khonapho ngoba ukubhadela idola nxa nisuka esitungiza mphinde ngikhiphe enye i-30 cents hayi akuyenzi noma ukuthi ngitshone sengihamba ngisuka eCoca-Cola ngingena edolobheni ngomunye umango lo esikuthi njani angesingesi uhambe ngenyawo.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo eye-Crisis Coalition of Zimbabwe umnumzana Pride Mkhono uthi iningi labantu akhulume labo bathi bazangena ezitaladeni betshengisela ukukhonona kwabo ngokwenze nguhulumende.
Abantu abaningi engikhulume labo lapho eHarare vele bathi kusasa bazangena emgwaqweni betshengisele ukuthi bafunde amakhombi abengena etown kwenzela ukuthi bebeseduze lemisebenzi yabo. Siyabona njalo ukuthi bandlela elithethwe ngabantu abasuthayo abanganaki ngempila kahle yabantu abafuna ukuzinaka bona bodwa ngoba bona bahamba ngezimoto. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende lo kanaki inhlala kahle yabantu ngempila kahle yabo. Ngakho kusasa sizangena esitaladeni sitshengisele sibili ukuthi hatshi lokhu abakwenzeka kulunganga phela sikufuni.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi beyunivesithi ezinaso umnumzana Ashley Fonye uthe okwenzakala namuhla kutshengisa ukuthi uhulumende le-council behluleka ukuhluza inhlelo zabo njalo bebemele baphume lendlela zokulungisa imigwaqo.
I-government bekumele ibekwazi ukuthi when it comes to 2018 abantu babe sebekwanise be-owner izimoto maybe nga-2-2 or nga-4-4. So the government bekumele iqale ibe le policy yokukhanya yoku-expanda imigwaqo. It's a result of poor governance.
Ingcweti ecubungula ngezombusazwe uTrevor Jaka uthi uhulumende ubephumele cebo lokulungisa iHarare kodwa wehluleke ukuhlela kuhle indlela olungaqhutshwa ngayo.
Osekusenzakala ukuthi uZulu sekhitshiswa ezinye izimali yena evele ngelamali. Kodwa kufuze sivume phela ukuthi inkinga le athi silethwa ngamakhombi edolobheni leHarare ibisifuze ilungisiswe. Njalo uhulumende ubezama kodwa wehluleke ngokulungisa udaba lwakhe lolu ngokuxosha amakhombi edolobheni ehluleke.
Ngemva kokunanzela ukuthi abebutho sebebuyiselwe edolobheni emgwaqweni yonke engena edolobheni leHarare, abanye bathi lokhu kakubaphathi kuhle bekhonona ngokusetshenziswa kwabebutho kulolu hlelo njengoba kungekho emthethweni. Uhlelo lolu lokukhipha amakhombi edolobheni leHarare asilo lwakuqala. Ngomnyaka odluleyo ikhansi yeHarare iye yakuzama kwehlula. Lonyaka ike yakuzama ngozibandlela incintisana lamapholisa kodwa yehlulekile njalo. Kunjalo nje kulandela ukukhalaza kwabantu abaningi eHarare, umphathi ntambo wentuthuko yezabelo umnumzana July Moyo wethule umbiko ovumela amakhombi ukungena phakathi kwedolobho ephosa inyoka ephilayo kukhansili yeHarare ethi yiyo ethethe lelinyathelo engahlelanga kuhle. Uqhubeke ethi uMoyo uhulumende uzahlala phansi lamakhansili wonke elizweni labenhlanganiso ezimele ikakhulu ezimela izakhamizi emizameni yokulungisa lolu daba, esithi inyathelo leli kumele lithathwe kuphela soke kwaba lokukhulumisana lokucebisana kuqakathekiswa inhlala kuhle kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Abenhlanganiso ekhuthaza amalungelo oluntu e-Amnesty International baphawule ngokusemthethweni impumela yenhlolisiso ethiwa yona i-State of the World's Human Rights ekhangela izehlakalo zokophulwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2017 kusiya kuwona lo umnyaka ka-2018 emazweni alikhulu lamachumi phose ayisithupha i-159 okubalisa eleZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumbiko we-Amnesty International uveza ukuba ohulumende emazweni omhlaba ogoqela weZimbabwe sebebuyisela muva intuthuko esithe yaba khona ekulondolozeni ilungelo loluntu. Umqondisi wale nhlanganiso emhlubulweni wangezansi lezwekazi le-Afrika, umnumzana Depros Mchena, utshela umhlangano lentatheli zindaba ewoyiteleni ye-Crown Plaza ekwethulweni wale report ukuba umnyaka ka-2017 ubungamuhle kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu esigabeni. Umtshena uthi kulapho kube lezehlakalo zokuhlukumezwa kwalabo kade bephakamisa amazwi akhuluma okuphambana lokufunwa nguhulumende kanye lokuhlaselwa kwabatshengise ukukhonona kwabo bekhangelwa ngelihlo lokuba benza ezombusazwe.
It is our view that freedom of speech will take center stage in the battleground for human rights.
Kungumbono wethu ukuba ukukhuluma umuntu ekhululekile yikho okuzokuba isiqokoqela sendaba kwezokulwela ilungelo loluntu. Ngakho kumele sikulondoloze lokho kiwo wonke amazwe emhlabeni, kusukela kwezokuhlaselwa kwentatheli zindaba kuze kuyofika kunkokheli esabalalisa imibiko yamanga njengendlela yokukhokhela uZulu kwezemibono yakhe, ukuvalwa kwenhlanganiso ezisebenzisana loZulu zizimele, ukubulawa kwabaphakamisa okubi abakubonayo, ukutshela inkokheli iqiniso sekusesabisa. Kodwa lapho uhulumende asebenzisa indlela zokukhulumisana okwethusela abantu, kuqakathekile ukuthi abalwela ilungelo loluntu okubalisa i-Amnesty International bakuveze lokho.
Umqondisi we-Amnesty International eZimbabwe umnumzana Cousin Zilala ulandisa ngokunye kokumunyethwe yile report.
Government ngokwayo nxa abantu beyicriticize akusho ukuthi abayithandi, but nxa ukhona as a public leader kusho ukuthi you are prone to public criticism. we need ukuthi lati umhlaba abantu bonke emhlabeni wonke especially lapha eZimbabwe sibe sikhangela sisibandawonye sikhangela ukuthi kanti isituation yethu singayilungisa kanjani kangakanani kanjani for example ukuthi amalungu the right to health, the right to housing, the right to food. Those issues are basic issues that every citizen should enjoy in Zimbabwe. And then njengokhulumende umele efake khonoko njenge priority so that citizens have hope of their lives.
Uzilala uthi uhulumende weZimbabwe akwaziyo ukubhala phansi ukuba uyalandela isiqondiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu kodwa ezephula mihla ngemihla.
Ukanya njengani in most cases uhulumende wethu ele excuse yokuthi economy yethu is not good. Nxa economy yethu ingekho good then kuyaba difficult ukuthi inanzelele amalungelo akhona. Thina njengama citizens we should be able ukuthi si demand amalungelo ona lawo from uhulumende, at least the good level ama standards ukuthi even kungela economy ngekho right kodwa simele sibe lezinye izinto esithi thina for example nxa usithi I have the right to housing or to adequate shelter akusho ukuthi uhulumende umele ebuye ezongakela indlu eborodela kumbe emagwekwe. What I want is space or land to be able ukuthi lami ngenelise ukwakha indlu yami.
Abe Amnesty International baxwayisa ukuba ngaphandle kokuzimisela ngokugceleyo inkokheli yamazwe la ukulondoloza ilungelo loluntu, ohulumende bazoqhubeka bengelamahloni ukuwephula okuzobuyisela muva osekuthe kwenziwa kulolu hlangothi. Bethi kodwa kwele Zimbabwe ukususwa embusweni kobe ngumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe obesebuse okweminyaka phose yamashumi amane 37 years lapho ayevumela ukuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo sekuletha okulithemba kuZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe abhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukuswelakala kobukhokheli kanye lodlakela. Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshelwe kobulawayo namhla obuphathelane lesimo samabandla ezombusazwe aphikisayo. Kubika ubathabile Masuku.
Lumhlangano uqoqwe ngabenhlanganiso yePublic Policy Research Institute ngenjongo yokucazulula ukuthi kwenzakalani phakathi kwamabandla aphikisayo eZimbabwe ngoba kusobala ukuthi abahlelekanga kulokudonselana kwenkokheli ukuxaxebuka kwawo kusungulwa amanye mihla ngemihla khona sokusele isikhathi esingatsho lutho ukuthi ukhetho luqhutshwe. Ekhuluma emhlanganweni lo umnumzana Nketa esakhamuzi sakobulawayo sithi amabandla aphikisayo abhekane lenhlupho eziningi ethi okumqoka yikuswela ubukhokheli lokwehluleka ukumanyana.
Ama problems bala ama problems ukuthi kabala ama resources izimali ukuthi bathenge izinto benze ama posters abakwanileyo. Secondly bala ama problems ukuthi i-state media kuveleka ibakhave and thirdly ngiwakhangela nxa ufuna ukwenza imbuthano kwisikhathi lamapholisa abuya sezobahlupha lokhu safuna ukusebenzisa imithetho engasavunyelwayo yephosa lana le which is out of order. Ubusukhangela ukuthi labo benjani bengama-challenges abafisa bale challenge ukuthi kathi should produce i-manifesto A1. Not a different manifestos, but one manifesto ideologically ngababona bengabantu abehlukeneyo. Into abafanele bayikhangele kathesi ukuthi they must take out this animal.
Unketa ugcizelele wathi okwenzakala ku-MDCT kuveza sobala ukufa kwalelo bandla.
They must come together with a conversation behlangana. They are a lot of like ngikhulume ngama alliances and friends. So they've got to sit down and find common ground and have one. Bosi into abangaso abantu bengaze bayikhohlwa ukuthi kathesi njengoba kulohulumende lo umbutho bangafuna ukudlala bafaka abantu beZimbabwe unkalakatha yenkinga engazoze beyiphuma. It is time ukuthi bakwenze behlangane ndawonye beproduce 1 liter uwebe khethiwe ngena lo hayikhona ukuthi abantu bezifake ukuthi abe yinkokheli. That's one thing. Secondly bangahlangana ndawonye lama resources ngaso fanta abakhona they are channeled to those candidates abafuna ukuthi beba support ngoba monga support omunye ngale be support omunye ngale support omunye ngale it's not effective.
Umnumzana Alec Ndlovu uthi kumele amabandla aphikisayo abambane ngoba khathesi eleZimbabwe lilamabandla angaphezu kwamachumi ayisichiyagalombili. Ethi asiwo wonke amele uZulu, amanye abunjwa libandla elibusayo eleZanu PF ukuze adilize amabandla aphikisa ngobuqotho.
Indlela engikhangela ngayo lolu daba ngeyokuthi khona ama opposition political parties manengi kakhulu kuleli lizwe lakithi. Yebo kambe sesizwile ama coalitions le PRC sile MDC alliance bese siba lenye ukuthiwa i court. However, sicabanga ukuthi thina singa contest ama elections sizintshaka silulimi lukaxamu silubhaxa senjalo sibona ingani kuzabe kuyikubuyela ku mistake leyana esiyenze kusukela ngo 1980 yokuthi ya contest ama elections kodwa i result ephumayo iyafanana kota ke sithi thina okwakhathesi kungangcono ukuthi ama coalitions lawa sibuyene ndawonye siboneni sidinge indlela yokuthi nxa kuvuma senzeni grand coalition lapho definitely siyabe sesiashured sesilesiqiniseko sokuthi iresult kumbe imphumela yokhetho izaba ngehlukileyo.
Osakhulayo olilunga lezaphu umnumzana Iphithule Maphosa uthe abasakhulayo bayasilela phakathi kwamabandla aphikisayo ethi lokhu kubangela ukuthi bahlale bengakhuthaleli ukuvota kodwa kuyibo abaningi phakathi kwabantu.
Abantu abatsha bayasilela ku-leadership, ama-leadership positions, ama-political parties, ikakhulayo opposition. So ngalezo sizathu basuka beswele into ebahugayo ukuthi bezithole bephatheka endaweni zekhetho ngoba laba abangavotiyo bazabedinga ukuthi bevotele abanye babo kodwa sithole ukuthi abakho inkokheli ezingama-youth kuma-political parties kuya-affecta ngoba masikhangela i-demographics eZimbabwe abatsha yiwo abaningi masikhangela i-population kodwa balutshwane masokubuya endabeni zokuvota lokuvotelwa. Singakhangela la ma-alliance wona lawa abunjwayo sizathola ukuthi isikhathi esiningi uzezwa kuthiwa ma kule candidate yomuntu omutsha sokuthiwa kadedele umuntu omdala ebekhona phana as a candidate.
Umnumzana Mbekezeli Hlabana isakhamuzi sakoBulawayo uthi amabandla aphikisayo abhekane labebutho okuza kuba nzima ukubasusa ngokhetho ngoba vele bengangenanga ngokhetho. Uthi ukususwa kowayengumongameli uRobert Mugabe kungena abebutho kufana lokubangula ameva kusalele amanye.
Kathi esikukhetho lolubuyayo sinanzela kubana amabandla lawo azombusazo ngakukhulu la ahamba phambili ele MDC esikhokhelwa nguChamisa ngaba bakaTswangirai sithola kubana isicubene labebutho abebutho laba yowasibe bamba uhulumende. So sikhangela ubana kathi it's not going to akufuze kube lokulwa ekhethweni phakathi kwabantu nje abantu kazana abangayisibo abantu abangase bebutho kodwa kuzabe kungabantu bebutho behlangane hlangane labantu abantu abangama-civilian nje abantu abangazile ubhenge zebutho abangama-ordinary citizens ayelizwe. So okuzayenzakala kathi esibili kunzima kakhulu ngoba bebutho ngabala baziwa ngochuku langodlame.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Public Policy Research Institute of Zimbabwe, umnumzana Sidumo Bebe, uthi umhlangano lo ubujonge ukuxazulula ukuthi amabandla aphikisayo angaqhuba njani ekhethweni oluzayo ngenxa yokungezwani okukhanya kuphakathi kwabo.
Bebesikhangela amabandla la afuna ukuthatha umbuso kuzana uPF kodwa ami njani nanku phela sebekutulana ngezagila lokhu bese kubona kusenziwa izana uPF kukibo sebekuthethe sebekwenza bona akube sifuna ukuthi sikhangele ukuthi baqine okungakanani ukuthi njengoba izana uPF yona isiyiyo esibuswa ngabangabombuto ngemva kokuthi bethethe kuRobert umbuso sokuyeba babusayo ukuthi kambe bona amabandla la aphikisayo aza kwenza kanjani ukuba athathe umbuso.
Amabandla aphikisayo asebele mizamo yokumanyana ngokubumba imanyano emithathu kodwa lokhu kukhanya kungancedi ngalutho ngoba laleyo manyano ilokuxokozela ukuthi ngubani okumele akhokhele. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe eziningi ziyasola isimo esikhona phakathi kwamabandla ezombusazwe aphikisayo zisithi lokhu kuza kwenza ehluleke ukususa iZANU PF embusweni ngokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Oke waba ngumphathi ntambo obona ngezenjiwayo umnumzana obethi Mpofu yena osengumphathi ntambo wendaba zasekhaya walile namuhla ukuphendula imibuzo edalile eParliamente phezu kodaba lwamadayimana eMarange esithi ubengasoze ekhulume umgcini sihlalo wekomiti ebimbizile umnumzana Themba Mliswa ekhona. Umpofu uthe ikhona imfihlo afuna ukuyichaya ngomliswa yena athi wamlanda phakathi kobusuku endlini yakhe efuna bakhulume ngudlu ngodaba lwamadayimana lolu. Umpofu ubeqale wathi kasoze ekhulume ngamadayimana eMarange ngoba akasenguye umphathi ntambo wezenjiwayo. Amadayimana la ahuquluzwa kwanyamalala imali edlula amabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-$15 billion. Ukwala kukampofu kukhuluma kubangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwakhe lomliswa kwehlukanisa njalo amalunga ekomiti yezenjiwayo le abebandla lezanu-PF bamalompofu kwathi abamabandla aphikisayo baba kolunye uhlangothi. Ngaphambilini kokumiswa kukampofu phambi kwekomiti le bekuke kwamiswa njalo usomabhizimusi umnumzana Lovemore Kurotwi yena utshele amalunga edale ukuthi umpofu esangumphathi ntambo wezenjiwayo wamtshela ukuthi inkampani yakhe yayimele imfumbathise izigidi ezilitshumi zamadola i-$10 million ukuze eyiphe ilayisensi yokugebha amadayimana eMarange. Ukuroti utshele ikomiti lenjalo ukuthi waba lomhlangano lomgabe laye umpofu watshela umgabe ngodaba lukampofu lolu kodwa umgabe wakhanya ethatha uhlangothi lukampofu. Ngokunjalo ukurodwi uthi umgabe laye ngumuntu ongethembekanga. Sixoxele lunga lekomiti ebize umpofu namuhla umnumzana anelendebele.
Sibe sikubonile njengamalunga aleli komiti ukuthi nxa kukhona uminista alakho esifubeni sakhe mayelana ngo-chairman mhlawumbe kungaba semalungelweni akhe ukubana athi uchairman kazirecuse kulo umsebenzi. Kodwa esikuzwileyo ngaye uchairman ekuveleni kwakhe kulabo abazingcitshi zomthetho yikuthi kufuze ikomiti ilobe sobala ukuthi kuyini okwenzakeleyo, impumela yalokhu yikuthi ayisikho ukuthi uminista kasoze abuye kukomiti azophendula imibuzo.
Lisazombhalela aphenduke njalo.
Lisazombhalela uminista umpofu aphenduke njalo.
Umthetho wePhalamende babandebele uthi nxa ikomiti yedalele ePhalamende ithe yabiza umuntu ukuze kuma phambi kwayo njengelikwenze ubaba umpofu lamhlanje, umuntu yena lowo nxa kukhona akusolayo ngelinye ilunga lalikomiti uvunyelwe ukukhuluma njalo engavele ekuveze khonoko kumele lichitheke ngeke libe lisaqhubekela phambili ngokuhluza udaba eliyabe elingalo. Kungani lingakwenzanga lokhu lamhlanje njengoba ubaba umpofu elitshelile ukubana kukhona kusolaya ngomliso?
Ithuba uminister ulinikiwe elokuba aveze lokhu angabe uyakusola ntungamili ngoshalimane wekomiti yethu yemine. Kodwa okube sobala yikuthi besokulokuthela nxa zonke yipho uminista ephethe ngelokuthi hhayi yena kasoze awuvule umlomo nxa uchalimane kungulo alakho akwaziyo ngakho. Uminista ubefuze nxa enxuswa yikomiti abelakho ukuthi angabhalela loba ngu-speaker kumbe u-clerk of parliament atsho akubeke sobala ukuthi kulensolo ezithile eziphathelane lo-chairman ezigxile kunkulumo ebesiqondane layo namuhla.
Umgabe lizambiza yini aze efakaza laye?
Ngikuzwe kuphuma emlonyeni ka-chairman ukuthi nxa kunje kungaswelakala ukuthi abuye laye azophendula imibuzo ephathelane le-Marange.
Umnumzana Anelene Ndebele lilunga letalele komi le parlamente njalo ukomiti ebona ngezenjiwayo siqoxela eSeharare.
Kulife Talk lamhla kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabesifazane kwezombusazwe kulandela kwenzakala emngcwabeni ka lo obe ngumkhokheli webandla le MDCT umnumzana Morgan Tswangirai eBuhera.
Tumelani I text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Levalaleli Studio 7 esakaza Washington DC.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane.
Iziphathamandla zakwele Nigeria zibika ukuba sezenelise ukuhlenga amanye amantombazana phose alikhulu i-91 athunjwe ngeviki edluleyo ngabeqembu labalwa becatsha abe Boko Haram.
Inhloko kahulumende yakwele Philippines umnumzana Rodrigo Duterte usekhweze umlilo wenzondano phakathi kwelizwe lakhe lele China. Ngokuvimba ele China ukuthi lakhe endaweni ezivangwa ngamazwe omabili olwandle lwePacific.
Ake sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Uhulumende weMelika uza kwengezelela uncedo lwemali wele Nigeria elokuvuselela ingatsha ezigoqela ezempila kahle, ezokulima, ezemfundo kanye lezombuso. Inhlanganiso ye-US Agency for International Development ithi izancedisa ngemali eyizigidi ezingamachumi ayisishiyagalombili lesishiyagalolunye zamadola i-$89 million. Kulandela isivumelwano somnyaka ka-2015 esasayinwa yile inhlanganiso ilohulumende weNigeria. Ingxenye yalimali izaphathisa kunhlelo zokuvikela ukumemetheka kwegcikwane elibangela umkhuhlane wengculaza ele-HIV kanye lokulwisana lomkhuhlane we-AIDS. Phezu kwalolu sizo, eleMelika lizancedisa abathinteke ngokulwisana kanye lendlala eseNigeria kanye lakuLake Chad Basin. Lokhu kuveza ukuqakatheka kobudlelwano obuphakathi kukahulumende weMelika loweNigeria.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Kata savumi kuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesikhokhela.
Uhulumende uphoselana inyoka ephilayo leCouncil yedolobho leHarare ngodaba lokwaliswa kwamakhombi ukungena edolobheni ethwala abantu.
Abenhlanganiso ye-Amnesty International baphawula ngokusemthethweni impumela yocwaningo lwesimo sokwephulwa kwamalungelo oluntu olwenziwe enyakenye emazweni omhlaba abalisayo leZimbabwe.
Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungami Linkomo.
Lo Chris Gande lilaka.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.